akusimangalisi okuthiwa ngusengeso Jabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona siyakwazi ukuthi ulandela unyawo luka baba uMonzora lapho wayehamba eqotsha abantu eParliament kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo lokho kungama by election siyambona sibili ukuthi enqwanele ama PR lama senator lawo angakhethwayo angena ngeparty list proportional representation uyakwazi mhlophe kungaya kuma by election kasoze zuze lutho njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi criminal case yi fraud yi personification wonke ngamacala asemlindele emapoliseni nje lama court ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapoliseni ukuthi ezephendula ubuqilindini obenzayo silobufakazi obuqotho okutshengisa ukuthi ubaba usengezo Jabangu ngumuntu ongani selahlekelwe izingqondo ngoba into yenzayo ilolunya olufana nalenyoka abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama member of parliament lama senator lama councillors sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumonzura saziqalisela iCCC namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe hatshi sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi yi-criminal charges lokhu ukuthi uzaxotsha abantu hayi singake samnqabela ngenza okufunayo kodwa umthetho uzahlangana laye phambili ngenxa yokuthi into yenzayo ayisikho emthethweni ngumuntu nje ovela endleleni besethatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament labo kunje babamba umlomo wangaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi ngumbhedo nje sicela ukuthi enze okwenzayo bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba siza kucutha phambili batho njalo ababadala siyabonga
umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Jabangu ibingeyamahofisini awe-CCC okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla ungathini ngalokho
ubaba usengezwe kazwisisi umthetho kutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani waforja amaphepha owabhalela incwadi kiwo wafaka i-adres yethu yehofisini yethu eku-3rd street lo-4th yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi yena ebhala incwadi wafaka i-adresi zehofisini umuntu oliqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi kusaza zizamphendukela incwadi owayibhalela uspeaker of parliament lo-president of the senate wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd lo-4th yikho-ke lathi siphindisele khonapho engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona yikho wasipha khona i-adresi ungaze umdinge kasabambeki sehlale ecatshile ekuhamba amange sithi ufuna ukubulawa ngabantu asibulali bantu thina singabantu bomthetho iindaba zethu ziphelela emthethweni siyabonga